Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 31 kumpalakazi 2023 igama nguChris Gande. Nandameni zethu lamhlanje ubudlwangudlwangu kubandla lesi-CCC sobucaphekele enkundleni yokuxhumana e-X lapho sekuvinjwe omunye wenkokheli zebandla.
Kathi mtambo wefinance labantu abanjenge World Bank bathi i-economy iyakhula ngenye bayakubona sibili ikhula kodwa ebantwini ukukhula kwangkhona akuzange kufike intengo iqhubeke ikhwela.
Iningi lithi umnotho welizwe ubumubi kakhulu kuwonalo umnyaka esiwugqiba kusasa njalo elakusasa likhanya libuvili bani.
Kufana nalokho okwenzakala ezibhedlela kumbe ngithi omongikazi. Umongikazi wesintwini engakutshela izitho zonke zomzimba nesilungu.
Kuqhamuka inkulumo phezu kwevidiyo yengoma yomhlabeleli uJa Prezer ethiwa walethikali. Abanye abathi ayihloniphisi ngoba ilamantombazana agida enqunu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha eStudio 7. Ubudlwangudlwangu kubandla lesi-CCC sobucaphekele enkundleni yokuxhumana e-X lapho osekuvinjwe omunye wenkokheli zebandla uMnumzana Tererai Obey Sithole. USithole ubevinjiwe ukubuka kumbe ukuxoxisana labantu enkundleni yebandla le-CCC. USithole uzonde waze wahlasela abaphathi balinkundla esithi bamchiya phandle. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla uMnumzana Gift Ostalos Seziba eloba enkundleni le uthe kube liphutha nje ukuvinjwa kukaSithole kungenziwanga ngabomo. Kodwa abantu abalobe enkundleni le bathe akwenzakali ukuthi umuntu asuswe ngephutha okutshengisa ukuthi kulokulwa kwenkokheli yebandla. USithole wake waba ngumgcinisihlalo wabatsha kubandla le-MDC Alliance. Imizamo yokukhuluma lo siziba kumbe usithole yehlule.
The Voice of America, VOA.
Iningi lithi umnotho welizwe ubumubi kakhulu kuwonalo umnyaka esiwugqiba kusasa njalo elakusasa likhanya libuvili bana. Osekudanise abanengi ukuthi inhlanganiso ezibona ngomnotho wamazwe ezibalisa iWorld Bank zithi umnotho weZimbabwe uyathuthuka. Sixoxe lengcwethi ecubungula izomnotho uMnumzana Masimba Kutshera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngathi ngumnyaka onzima kakhulu ngasikhangela umkhonomi labantu makhaya. Umphathi mtambo we-finance labantu abanjenge World Bank bathi i-economy iyakhula ngenye bayakubona sibili ikhula kodwa ebantwini ukukhula kwangkhona akuzange kufike intengo iqhubeke ikhwela abantu bebengelamali eyokuthi bathenge izinto okumele babe lazo. Uzabona ukuthi abantu abaningi baqhubeka besiba ebunzimeni khathesi umnyaka uphela. Sikhangela njalo ukuthi khathesi kungaba le-drought ukuthi kuzaba nzima futhi sikhangela umnyaka ozayo.
Kodwa siyabona ukubana umnyaka wona lo ubungafani leminye iminyaka ekuthini ezitolo lapha ubusithunga ngena uyayithola yonke into oyifunayo. Singathini nxa ukhangela ukubana into bezingahambi kahle kodwa bekungcono phakathi kwezitolo ama supermarket
leqiniso lelo elokuthi into bezikhona sibili ngathi khangela iproduction ukhanya njengani iproduction yezinto even ezivela elizweni iproduction ebikhona sibili kodwa ezikhwameni zabantu bebengela imali yokuthi bathenge izinto zakhona so uzabona ukuthi abantu bebethenga engxenye kuma tax shop lezinye indawo ezithiphileyo mbija uzabona njalo ukuthi i-economy yethu ama supermarkets lamanye ama companies amakhulu bebelobunzima sibili ngoba bebesithi ama tax shop asethatha i-business la
ungathini nxa ukhangele isisindo sedola leZimbabwe enqaqathaniswa lelemelika kuyatshengisa na ubana kulube kulobunzima
umnyaka uqalisa idola laseZimbabwe vele kubedile njalo kodwa siqeda kathesi uzabona ukuthi nga sikhangele i-black market awumbe singathi ungazikhangela i-black market sabona ukuthi isisindo sedola siwe kakhulu engasicompare kumbe ngasiqathanisa le market le e-Reserve Bank eyokuthi idola bayalithi i-7,900 so uzabona ukuthi isisindo sedola azange sibe stable sike sahlala okwesikhatshana endaweni inye kodwa umnyaka usuphe la kathesi sibona njalo ukuthi idola leZimbabwe selisiwa futhi
manje nxa sikhangele elakusasa ubona lizaba lobubelo na
ithemba ngelo ukuthi aloka abantu bengazuza emasimini lapha bengaba lenzuzo esingathi etholutho ngoba ukukhanya njengani into ezinjenge drought azifuna ukuthi zibe le lobunzima lapha so ngasikhangela njalo ukuthi i-budget esalethulwa ngoba uMthuli Ncube kukhanya njengani li-local lama-taxes amaningi abantu bebengela mali eyokuthi bathenge izinto okumele babe lazo so ngibona njengani elakusasa ukulobunzima futhi obukhona mbijana
lo-ke ngumnumzana Masimba Kujera ocubungula ezomnotho welizwe ube khuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
amshweshwe
Lamlela nampa wafubembula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Ukwenze maphandleni izakhamizi zesabelo sezansi emandebeleni zithi ukuma lukhuni kwomnyaka ka-2023 ngenxa yendlala edalwe yikungani kahle kwezulu okubangelwa ikuguquka komumo womkhathi kukhanya kuzaqhubekela phambili iningi lithi belithwele amagabha avuzayo lonyaka njalo likhulekela ukuthi umnyaka ozayo ube nganeno izulu liqale ukuna okuzwayo kusukela ngelanga lekhisimusi osekuchiye abanye sebelethemba lokuthi mhlawumbe bengadobhadobha okuthile emasimini okunenga sikuzweni kuntathela izindaba ye-Studio 7 u-Albert Ncube esiphalo ludaba ngokugcweleyo esegwanda
izakhamizi eziningi zithi bezibhekane le ndubo eziningi lomnyaka ukwedlula embalwa edluleyo ezigoqela indlala kanye lokuswelakala kwamanzi ngalokho zithi sezilinde ukuthi lomnyaka ufike komlindi uyacina zibone umnyaka omutsha ukuthoziphatheleni unkosikazi saziso Khumalo wayisakhamuse evokole insiza uDumangoye belaleziko lonyaka
umnyaka ka-2023 kube ngumnyaka olukhuni kakhulu ezimpilweni zethu bekungela kudla silendlala emangalisayo sesifelwa la izifuyo lathi sesiswela lokuthi sidleni sesilimile ngezulu lenaleli linile sikhangelela ukuthi kumbe khona sizakuthola kodwa uhlupho yilona lolu ukuthi indlala yilokhu ikhona okokuthi sikhangelela ukuthi nga siyathola usizo uhulumende asini udla sisalinde lokhu esikulimileyo
lamazwi asekelwe ngesinye isakhamuzi esiteze kwana North Mnumzana Zwelithini Kabula.
Umnyaka ka-2023 ube ngumnyaka okade uhlukuluza izakhamizi kakhulu esabelweni sakithi ngoba izulu belingananga umnyaka owandulelwe 2023 kwasokusitsho ukuthi abantu abazuzanga kudla emasimini kwasokusithi ke lamanzi amanzi aswelakala sibili sibi sokuthi bona abantu bazuze basebenzise empilweni yansuku zonke lokhu kwasokuhlukuluza futhi lezifuyo amanzi abeswelakala phose impilo yabantu bebetshona ilanga lonke abantu bedinga amanzi.
Unkosikazi Siphathiswa Nkalo esilikwe Gwana North udobo nzima ababhekane labo lomnyaka bebukuzinga laphezulu.
Isiphathe kubi kakhulu, intengo yempahla ibikhwela njalo nje imali ngapha singayitholi. Kwazothi lapho ususiyaphela umnyaka izulu laphuza ukuna safelwa futhi izifuyo okuyizo sikhangelele ukuthi ibhenki yethu sonakalelwe kakhulu izifuyo. Lanxa izulu libuyile lifike sokukubi kakhulu kithi lapha eMandebeleni.
Oqhubeke ethu ufisa ukuba ngabo uhulumende uyazama ukulungisisa ezinye zendubo ababhekane lazo ikakhulu emaphandleni.
Uhulumende angangenela sisize ngokusilungisela imigwaqo lokukhangela ngezingozi lezi ezisemgwaqweni lokwehlisa intengo yempahla ezitolo lokuthi sithole imali eqondileyo esingakwazi ukuyisebenzisa.
Kusenjalo lanxa iningi lithakazelela ukubona kwezulu kuleviki izakhamizi ebhewula sekule matobo bezikhale ezimathonsi ngekhisimusi ngemva kokuba besilisa ababili bethethwa ngumfula osimukwe eseula. Izidumbu zababili laba zitholakele. Izanuse zomumo omkhathi zikhuthaza uzulu ukuthi engalingi achaphe imfula egcweleyo. Izulu belisina mihla ngemihla endaweni ezijiyeneyo zelizwe kusukela ngosuku lwekhisimusi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda nguAlbert Ncube.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa ngezibhekane labesifazane sixoxa lo nkosazana Magdalene Moyo osehlale kwelebhilitane okweminyaka ayisikhombisa edabuka eZimbabwe eCholocho.
Mina ngicabanga ukuthi wonke umuntu sonke sakwazi ukuthi ekhaya nakanjani, ekhaya lekhaya akukaze kube mnandi futhi ube kude lasekhaya. So kwenzeka ikhuluma ngendaba yemisebenzi nayonke into sasikolodo sokuthi awukho ekhaya, sihlala sikhona especially ngalesi sikhathi sekhisimusi.
Manje uyakucabange yini ukuthi ngeminyaka elandelayo uzabuyela ekhaya?
Ya, ngalithemba. Ngiyake ngicabanga ukuthi ngeminyaka ezayo umuntu abuyele ekhaya, ngalithemba, nginasifiso.
Manje siyasizwa abanye bekhala ngokuthi ungaya emazweni imendo kayitholakali lokunye kunjalo, ukubona njani wena?
Liqiniso, liqiniso, lamangendanga.
Kanti kubangelwa yini? Kungakubangelwa ukuthi abesilisa abaya emazweni basuka besiyadinga abanye abangaso bekhaya, omama abangaso bekhaya?
Mina ngazi, kodwa mina into esengiyibonile, into engiyithoyo engiyibonayo so far ukuthi kuyasetshenzwa lapho kulela ukusebenza. Kusenda ngabantu, abantu abafani, kodwa ana sithilela ukusebenza and imali eningi, umholo mhlawumbe uma uthola umholo wonke, ihafu yonke kumele ukuthi ubhadale ngayo iindleko zogesi, irenti, into ezinjalo. So esifuna esiningi ukuthi uziye endaweni lapho ungahlangana khona nabantu ngobathi shop pieces or ukuba ne-social time siba sincane kakhulu and akwenzeki ukuthi abantu ngesikhathi esisodwa be-offebe bengekho emsebenzini. Omunye akasebenzi namhlanje, omunye kusasiyasebenza. Manje ikhisimusi ngama-holiday ababelungu balapha bayakhuphula umholo ukuthi hhayi mhlawumbe ma ngabe bewuhola $10 manje ikhisimusi uzohola $15. So kuyaheha akwenza ukuthi ngiyahamba ngemsebenzini. So manzi kwabanye abantu but mina engikwaziyo esikhathini esiningi ukuthi abantu bayasebenza ama-bills alapha mani aphezulu kakhulu. We hardly have into abathi social time like bakho kukhona abakwenza but abaningi lelukusebenza dala ama bills sithumele ekhaya nathi sidle. So ona ngathi mangithathi 2 days ngahamba ngayo mhlangana nabanye abantu kumbe bangabuhlala kuphi nakuphi endaweni esithile ubona ngathi sewumoshe kakhulu ezinjalo.
Manje nxa ukhuluma ngokuphathisa ekhaya liphathisa okunganani ngoba sesike sezwa abaphathi ntambo bezimbabwe besithi bona imali enenge ephathisa ilizwe ivela phandle kwamazwe liphathisa okunganani.
Sebenzele ekhaya esikhathini esiningi mina mangibona esikhathini esiningi like njengoba beke wabuza ekuqaleni ukuthi umuntu unaso yini isifiso sokubuyela ekhaya sukuzila ukuthi awuthi ngiyakhe kancane kancane kumbe ngamabhizinisi kumbe ukusiza la esibuya khona whether kuselokishini whether kusemakhaya na uyayifisa intuthuko. Angithi sometimes siyenze la ama-cooperative ukuthi ayi mhlawumbe masingafaka amanzi endaweni ethile mina ngibuye echolotsho mama mubuye echolotsho uthi eyi echolotsho ocho laphayana ngathi umuntu kungaba lamanzi isibhedlela zangikhona imkondo uhlala usekhaya ayikuthi intuthuko yonke uyayifisa bonayo lapha okuhle ufisa ukuthi sengathi ngabe nabasekhaya bayakuthola zabuchana ukuthola abantu abaselfish abathi hayi mina ngiyasebenzela nabantu abami sidla imali silana siright kukaluchana kakhulu. I think futhi nangendlela esikhuliswe ngayo
nxa sikhangele okwenzakala kathesi ekhaya ikakhulu kwezepolitics lina abasemazweni likuthatha njani kukhona yini eliyaliphathise ngakho njalo eliyabalifisa njengoba lingavoti lingavunyelwa ukuvota lisemazweni lina lithatha njani ezombusazo
phathisa lapho siphathisa khona ngendlela ezineyo ukuthi abantu abayiba bakhona emakhaya beyiba baqhubekisa umsebenzi and esikhathini esiningi ngithi ke ngesona ukuthi siyacindezelelwa kakhulu abantu bakithi abafakwa kuma-positions nokuthana ukuthi likubonayo mhlawumbe makuvotwa ngishiphephalele liyani elabe libhaliwe ukuthi votela iphathethile. So abantu abasekhaya kunzima ukuthi balenze bayawenzise abe maningi bakhankase. So omunye nomunye uba nathi isifiso sokuthi okay mina makukhankaswa kungakhathalekile ukuthi umuntu ukhankasela yiphi iphathi kanti kuba nangindlela zokuthi kuhlanganisa izimali kuyenza ama-fundraising abantu baphathise ngendlela ezihlukeneyo futhi bezame ukubona ukuthi kuba nomehluko or kuba nenye i-government. Makunzima but esikhathini esiningi abantu bayayenza.
Alo ke bekungunkosazana Magdalene Moyo isizalani seZimbabwe esesihlala kwele Bilitane ubexoxa ekuhlelo lwethu lwezabe sifazane asidimaneni njalo kuhlelo lunye ngevikezayo
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba siqoqa lo Vusa Mkhaya umhlabeleli sihlaziya udaba lwevidiyo eyomunye njalo umhlabeleli uJa Praiser esidale inkulumo. Ungasela ukuthi ubone njani ividiyo le entsha eka Ja Praiser? Sibona abanye bekhala ukuthi hayi kayenzanga kuhle ngoba kulabantu abanqunu lapha mangentombazana anqunu. Wena uyibone njani?
Mina ngokubona kwami ividiyo iyenzwe ngezinga eliphezulu. Esintwini siyakwazi ukuthi ubunqunu buyahlonipheka. Ngakho-ke laba abakhalayo lawo abakhalayo ngiyabazwisisa ukuthi mhlawumbe baye bebukela labantwana njalo abakujayelanga ukubona kusenzwa ngumuntu wakithi ngumuntu wesintwini. Kufana nalokho okwenzakala ezibhedlela kumbe ngithi omongikazi. Umongikazi wesintwini engakutshela izitho zonke zomzimba ngesilungu engelahlupho ukwenza lokho. Kodwa nxa ungathi khona kakhuluma izitho zonke zomzimba ngesiNdebele, kungaba nzima ukuthi eze khulume izitho zensitha ngesiNdebele ngoba vele akujayelekanga kwenza njalo. Kodwa ngesilungu hhayi, uyakhuluma nje calaceleni ngoba kuyabe kungani kunormal.
Kodwa bakhona abathi nanku siyabona uBeyonce labanye abahlabeleli bemazweni laba kunye labe South Africa besiba lama video afanayo alamantombazana gida phose enqunu, kodwa abantu bayathakazelele la ma video. Uthini wena nxa ukhangela osoku usenzakala ngevideo kaJa Praiser?
Njengoba ngishilo nje ukuthi siyababona bemazweni, siyababona be South Africa bayakwenza lokho, njalo akula ukukhonona okuvela ebantwini bakithi. Abujayelekanga ukuthi bekubone kusenzwa ngomunye wethu, yikho bekhonona. Kodwa mina ngikubona okwenziwe nguJa Praiser kuyinto enhle kakhulu, ngoba yonke into lesiqalo kumele siqalise somewhere. So bazajayela, I hope ukuthi bazajayela.
Kodwa ngokubona kwakho, ubona ngani sizafika yini isikhathi abantu abazemukela khona ingoma kumbe amavideo afana layo nale ekaJa Praiser kungela kukhonona?
Isikhathi sizafika, yonke into lesikhathi sayo. Liyakhumbula ukuthi khona ngo-1979-78 sasingavunyelwa ukuvota, abadala bethu babengavunyelwa ukuvota. Kwafika isikhathi baqala ukuvota, abantu bazajayela ukuthi i-art must not be censored. Njalo ngiyathemba ukuthi uJa Praiser uzaqhubeka esenza khona okwakwenzileyo, ngoba engalahli ithemba uzabe sebaprove right abantu.
Abanye njalo ngabathi okwenziwe nguJa Praiser ukuthi kuhuge abantu, kathesi nanku abantu bakhuluma ngayo le ivideo okuzabangela ukuthi abantu bebe baningi abaya ebulenjini lapha ukuyabuka leyo video, abesethola abantu abaningi abayibukayo. Ubona kuliqiniso yini lokho?
Mina ngibona ngani kube kwaza kwenzayo nje, njengoba ngisitsho nje ukuthi khona i-art akumelanga isenzwe. I-video leyi sesikhuluma ngayo lathi nje sikhuluma ngayo ekhathi esemsakazweni ngenxa yokuthi khona ngalokho okwenzakele kiyo. Kodwa maningi ama-video asewakhiphayo asikhaze sikhulume ngawo. So njengoba besitsho nje ngesikhiwa ukuthi there is no bad publicity. So mhlawumbe bekwazi vele ukuthi ngendlela abantu abakhule ngayo, esikhule ngayo, especially eZimbabwe, kuzaba lokukhonona nokukhuluma okuthize, ngoba abatshayelanga ukumbona esenza imisebenzi enjalo. Bamazi esenza imisebenzi yesintu, lokhu abathi traditional artist. Ngakho-ke hhayi, mina ngibona ngani abantu kumele bejayele sibili ukuthi i-art injalo. Ayisikho ukuthi khona ngiyoqalayo emhlabeni wonke uwenza into enjalo. Siyakubona kuma-videos njengoba sike sakhuluma ngaphambilini, aboBeyonce siyakubona kuma-videos awe South Africa, awomhlaba wonke nje jikelele. Kodwa nxa sokusenziwa ngowakithi sokungani wenze ihlazo, ngoba abantu ngabakujayelanga. Mina angiboni cala, angiboni ephambanisile, mina ngibona i-art.
Lo-ke bekunguVusa Mkhaya, umhlabeleli ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba, litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye.
Okwamanje sesisiya kuhlelo Abaculi Bethu. Liviki sihamba lomculi wengoma zesintu uBrian Sibanda, ozibiza njalo ngegama lokuthi Ezebhubesi, The Lion's Pride. Yena osethule i-single elesihloko esithi Dear Bambo Lwami. UBrian udabuka kombimba esigabeni seBambathi ePlumtree. Nangu-ke lapha exoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Ngibingelele kumphathi wehlelo ngibingelele kubalaleli bomsakazo ngicula umculo wesintu okuwumculo omusha okuyigenre entsha obizwa ngeAfro imbube traditional music okuwumculo engiwusungule 2018 so far senginama-albums angu-2 nesingle track eyodwa eyiyo engizonethulela yona lana emsakazweni enesihloko esithi Dear Bambo Lwami okuyingoma engisebenze nama-artist angu-2 uKendi Ncube ongumculi wegospel noDonald Mlakazi ongumculi wegospel naye
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ngokuhlala ngase South Africa esowethu obafisa mhlawumbe ukuthi baxhumane nami ngaxhumana nami lezi nombolo +27 84 61 32 505 angiziphinde +27 84 61 32 505 sesiyakwazi ukuthi sixhumane siwazi ukuthi asihlele indlela zokuthi angazithola ngayiphi indlela ngoba for now indlela ezokuthi umculo muthole mhlawumbe bawuthenga ngakwazi ukuthola ku-USB
ubachiyela wapha amazwi abalandeli
umlayezo engiwubhekise kubalandeli nakho ngidlulisa amazwi okubonga kusukela ngisungula lo mculo ngisungula le iqebu ngiqala le ndima ngo-2018 ngibonga mina uxhaso lwenu
Ngeze bhuvesi ke lezo The Lion's Pride uBrian Sibanda sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ubexoxa ke lo ntungamile inkomo Studio 7 kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela ubudlwangudlwangu kubandla le-CCC sobucaphekele enkundleni yokuxhumana e-X lapho sekuvinjwe omunye wenkokheli zebandla Iningi lithi umnotho welizwe ubumubi kakhulu kuwonalo umnyaka esiwugqiba kusasa njalo elakusasa likhanya libovili bana. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.